Ikhabhinethi okungabi kuvumelene ngumthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane, ngoba elizweni elikhululekileyo elingancindezeli bantu, abantu abahamba balilwela kungala mthetho wokuncindezela kodwa kungokuthanda inkululeko yawo, awa ilizwe alenzi njengaleli. Leli sokuyikuthi ama-citizens kakufuzanga bekhulume freely what is happening, ngoba sokufaka umthetho ukuthi abantu bengatsho ukuganga okuyabe kusenzakala elizweni. Iluhluphe silalo ukuthi silomthetho uhulumende ubumba imithetho to suppress i-freedom yabantu, freedom of speech, freedom of association, under yokuthi i-patriotism engasebenziyo. AmaZimbabwe enziwe patriotic yiko basukuma basacrifice impilo zabo ukuthi belwela ozibuse.